bengithuwa amabheka labanye abamanufacturayo kobulawayo ama-basic commodities, ama-SME. Uzathola ukuthi bakhona abanye abantu bakithi abasebenza kuhle, abathengisa isinkwa ngama-60-something cents, abanye ngama-82 cents US dollars. Kodwa-ke yibo-ke abantu labo kade sokumele ukuthi sibasapote, sibanike iflower, sibanike konke ukuthi baproduce in bulk, bafake ukudla ezitolo. Iministry of Finance nekomiti eyasethwayo bakhangele ukuthi kuyini abangakwenza ukuthi bafake amahanisi ku-exchange rate le ephapha kangaka. So konke lokho kuyenziwa. Njalo mhlaka 13 sisabe silabomama, women in productive. Siyabakhuthaza komama ukuthi bayenze izinto ezibambekayo, izinto esingazifaka emashelfini. Sisebenza labe PRAG, labe Standard Association ukuthi izinto abazenzayo zifakwe amabhakhodi, zifakwe emashelfini. So thina njengeministry ye-Women Affairs, Community, Small and Medium Enterprises, siyalunanzelela udubo olukhona, kodwa sesiphakamile ukuthi sincedise abantu bakithi ukuthi benze izinto, baproduce in bulk, basapote labo abaku-productive. Sicela-ke labo abakhweza intengo ukuthi bakithi asizelane nini, sisebenze nini ndawonye. Siyakunanzelela futhi ukuthi this price rise is not just eZimbabwe. Amazwe amaningi balakho ngenxa yezimpi lezi ezenzakalayo, ikakhulu phakathi kweRussia le-Ukraine. Amafutha ayakhwela, nokunye abasaplakho lokunjengeflawa nakho futhi kusuke bese kushoda kumbe kukhwela. So hayi, siphezu kwakho, siyabazwela omama, but asibazweli ngomlomo kuphela, sibazwela nangezenzo.
Liyakhulumisana labanye ama-stakeholders abangekho kuhulumende ukuze lizwe ukuthi abantu bathini njalo bafunayo?
Siyakhulumisana kakhulu ngoba lapha kade sikhona, kade silama-associations ama-SME, kade silabomama abamele omama abakumabhizinisi, silabobaba abamele ama-vendors, labamele ama-informal sector in every way, kade sile Reserve Bank njalo besile labafandayo abanjenge-SLEDCO, abanjenge-Women's Bank. Ye, siyaxoxisana sibili ngoba sodwa njengohulumende singeke sakuthwala umthwalo lo ngowethu sonke as a nation. So njengaministry siyaxoxisana, and mhlaka 21 sabe silomunye futhi umhlangano ozahlanganisa lama-local authorities ukuthi sikukhanywe lokhu, sibone ukuthi abantu singabancedisa njani.